Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuke njani mahlabesulu olamukela ku Studio 7? Musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi abantu sebemadolonzima ukuyabhalisela ukuvota ngoba babefuna ukususa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, ngakho ngokusuka kwakhe abanye abaselahlabuzane lokuyavota.
So nxa vele kungaba levota apathy, abantu abangalidla kakhulu NDC alliance ngabantu abaphikisayo. So kusebani ukuthi bona bagcinisele batshela abantu bakuthi hatshi uMgabe lo wasehambile kodwa izanu tefu yelokhu ibusa nxa ngabelekele ukubhalisa ukuthi levota lizanqotshwa.
Izakhamizi zeMangwe esigabeni seMathebeleland South zithi uhulumende omutsha kufanele engaphatheki kundaba zokungethembeki, njalo kufanele adale imisebenzi akhange abazotshala imali elizweni.
Thina sifisa kuphela impumelelo anti ilizwe litshintshe kuphela njengoko kesikhulumile yani. Imisebenzi, especially imisebenzi, anti wena khathesi nginje mina nge 35 years angaze vele sisebenze. Yabo.
Azimbambe nathi.
Eh, ngilabantwana abantu abantu bayahlupheka bafunda nzima yabo. Yikho nje sikufunayo phela i-change.
Sizakuzwa okumunyethwe inhlanganiso ehlela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu elizweni nyanga zonke eZimbabwe Peace Project owenyanga edluleyo ekaLwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokusele amaviki phose amabili kuphela ukuthi ihlandla lokugcina lokubhalisa amagama kuluhlu lwabavoti lugqitshwe. Uluhlu lwabavoti lulamagama ayisigidi ayizigidi ezintathu kuphela, khona bekukhangelelwe ukuthi kube lamabizo abantu abayizigidi eziyisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akodwa phela inhlandla lesiiqanizekatesi asiye sithi sokumile. Kodwa nxa uma ngingena ngikhuluma labantu abaningi abathi khona isizathu sokuthi bayevota umnyaka ozayo sasingesokuthi bakhiphe uMgabe. So sokukhanya ngathi kathi sikuchelethile ngokuthi uMgabe sehambile, abasaboni ukuthi kusekule sizathu sokuthi yikho engibuze abantu bekhuluma ngakho.
Inani lokufika ku-7 million elalikhulunywa leli yizekhe, inani elingafikeka yini?
Hayi, izekhe ngikhuluma labo nje inyanga ephelileyo. Babethi bona abantu abale voting potential, which is ama-adults, abakwani ukuthi babe-qualify ukuthi bavote bangu-7 million. Kodwa yinumber, yinombolo nje ababeyinikwa izinstars. Voting the population is but I'm not a voter within Tetuabo. I'm a salary for me. I say I'm a 5 million. So long as I try 3 million cutting, it's a routine is cutting the penalty. Who parties who register? I who parties who voted to have paid who yes, we are in nomination court. I want to get parties. So when I have a figure, if I remember that, I feel like.
Ibandla elikhanya linganqoba ngeliphi njengoba siyabona ubana uMongameli Mugabe kasekho esihlalweni?
Ya, into ekhona ukuthi iZANU-PF, ibandla leZANU-PF, yile livame ukuthi lisebenzise ama-status zawo emaphandleni ukuthi abantu babhalise. Ngoba singathi ngesikhiwa li-regimented, sebenza njengabantu abasempini. So nxa vele kungaba levota apathy, abantu abangalidla kakhulu NDC alliance ngabantu abaphikisayo. So kusebani ukuthi bona bagcinisele batshela abantu bakuthi hatshi uMgabe lo wasehambile kodwa izanu tefu yelokhu ibusa nxa ngabelekele ukubhalisa ukuthi levota lizanqotshwa. Ihambe lizanqoba nxa abantu bengababanganingi abavotileyo izanu tefu.
Nxa sikhangela indlela amabandla aphikisayo akhankasa ngayo, siyabona ukubana ngesikhathi lesi sokusele inyanga eziyisithupha kumbe ezedlula kancane isithupha, kwandise ukuba lama-rally indawo yonke isigcwele lamaphepha lawo okukhankasa, kodwa kathesi kungani kuthule nje kancane. Ukubona njani wena kono?
Ye, kwakathesi kuthule ngoba isakhanya akuka khathi sokuthi ukuthi amabandla amakhulu ya MPC ile MPC labanye abathi makuba inqabe yi-alliance kube vumelene yini ukuthi ama-states akhona bayayamise kanjani. So yikho ngathi bangathi bayaqeda kule disadvantage labanye amabandla laba abancane laba labo nje njengoba phela bechaywe ngumbane lezehambele ukuthi uguqe wakhona uhulumende kathesi labo sengathi bayadontadonta kodwa kuyi-disadvantage bafanele babe bengaye khathesi isikhathi sokuhlangena emgwaqweni ngoba bangaze bamelela i-January ngo-February akusize kuncede ngoba abantu abaningi bele bayesebekhathele singasabhathanga ukuvota.
Wona amathuba amabandla aphikisayo uwabona njani ukuthi enganqoba iZANU-PF?
Amathuba akhona ngoba akusize kwenzakala ukuthi umntana aguqule izinto ngendlela engenza ukuthi abantu bathande kakhulu iZANU-PF. Iy'nkulumo zakhe zimi kahle kodwa ngibona ngathi mina vele ukuswelakala kwemisebenzi beyindlala lonye okuninginengi imigwaco ebhilkiselele le-corruption yinto evele ekwanisa ukuthi abantu abakhazimayo bakhulume ngakho. So ukuze banqobe bafanele babhalise balethuba lokuthi banqobe ngoba angiboni ukuthi mina umnangapha uzakwanisa ukuthi akhuqule izinto ezingathokozi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecobungula ezombusazwe obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Inhlanganiso ehlela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu elizweni nyanga zonke eZimbabwe Peace Project ithi inyanga kaLwezi edluleyo ibone ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF okudale udlakela phakathi kwamalunga leli bandla. Inhlanganiso le ithi okunye okudingisisa kwayo kuveze ukuthi izehlakalo zokwethuselwa kwabantu bezingeziphathelane lohlelo lokubhalisela ukuvota. Isigaba seMashonaland and Central yiso esibe lezehlakalo eziningi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ya, ukuthi hayi kungathi kungcono mbijana okwakhathesi kuyakhanya nje ukuthi ngathi kwehlile. Even lapha bezepolitiki labo umsindo bongathi umncane nxa ungathi uyalandela kufana nalezana insuku zokugijinyiswana kakhulu but hayi kathe singathi kwehlile. Then kungathi kule problem khona indawo ama-vendors yakathi lokhu ebhizi ekhijima sibi lokuzwayo bexoshwa estrejini ngamapholisa konke lamasosha lamapholisa ekhansini.
Nxa sikhangele uba khona kwamabutho emgwaqweni lapha lezinye indawo kungakusehlisa yini inani lezehlakalo zokuhlukuluzwa kwaZulu?
kakhulu sibili hayi kuyasokuhambeka lokuhambeka akusafanaklara lafana ukuthi uhawuzima nje every 5-10 kilometers uyama rathe sikuclear sibili kuyahambeka.
Okokuthi ngezinye indlela ungathi wena kuyaphathisa kulamapholisa kanti vele kuyaba kubangelwa kuyini ukuthi amapholisa yiwo amele athenjwe kodwa uZulu sebona ungani hayi kawaphathisa?
Yabona into zethu zifani zisebenza ngcono nxa ziyi-opposite kula nxa ku-straight ngoba ngendlela eyiyo lokho akuamelanga ukuthi ngakunjalo kumele ukuthi ngalaba abanye bazihlalele endaweni zabo laba kuye babakhangele okomthetho bewukhangele umthetho straight but nxa bengekho yikho lapho kusebenzeka khona lula kusukuma ngathi kathen manje i-problem isukibe nga.
Umbiko lo wethulwe iZimbabwe Peace Project uthi wona nxa kukhangelwe ukudonselana amandla kwamabandla kungani sokuqansa kungakubangelwa kwini?
Qanse kakhulu emntukulweni owodwa maybe wakhathesi ukuthi lokhu maybe besazama ukuthi bezama ukuzipositiona kuze bengakathembani after ukungazwanani kwabo khonkhana but kwabanye hhayi akukhanye kanjalo abanye babhizi bazama ukuthi bebuilde kuse sibile ama-structures osipoti bakumanjalo but laba kade bephethe babaxabanayo sibi lokuzwayo ngoba lo lalo sezama ukufuna ukuzipositiona sokulokuthi abantu kade bevumela nalo labahambayo ngobani abaloyali kwelowo ongenileyo ngobani so hhayi bayathathana sibili kunzima ngizima sibili ngiyabona izolo kade kunzima egwanda kungani kuyaxotshwana ngana kuzwanana kusethuselwana sibili hayi akungathi kuba hayi akumanga kuhle
okunye kudonselana kade kukuzana uPF kungani sokunganeno singathi thina into emileyo kumbe sizabona kuqhubeka njalo
litho ukuthi sokunganeno
itho njani
ngibona ukuthi kwehli hayi ambona ukuthi kwehlile kade sengikhona kungathi kufuna ukuqansa sivele abantu abasazodonselana lawo ngoba ulaleli ngibona ngokubona kwami kuyena lidike sizayiqalisa bazaqalisa abanye ukuxotshwa okwenziwa ndlizezwa nje ziphuma kade ngoba basafuna ukuthi bezilungise so hayi amboni lo mhlangano abazawenza omkhulu I think lapho ke kuzakuba nzima kakhulu futhi ukuthi singathi kwehlile hayi 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 bathula abanye besaplana kodwa hayi siyakubona ukuthi abazwanani lanoma behamba uyabona ukuthi ngamadivision asesekhona
lo ngumnumzana bekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecobungula ezombusazwe sixoxelaye esegwanda Inja yebandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South isinqome ukuthi umphathi intambo yezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu lezanu PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umoyo wetheswa umlando wokuzama ukuxotsha umphathi intambo ezomvikela umnumzana Kembo Mohati labanye ngemva kokuba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe exotshe owayengumsekeli wakhe usengumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ugatsha lwabasakhulayo lolutho olukhokhelwa ngumnumzana wathi Nkomo wayegxotshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-2014 esetheswa umlando wokusebenzelana lo nkosikazi Joyce Mjuru. Abasakhulayo laba bathi umnumzana Simon Khayamoyo nguye wabethumela amabizo alabo kwakumele baxotshwe ababolisa uMohati lo nkosikazi wakhe uTambuzani labo umnumzana Pednico Ncube obedinga umguni kanye nomgcini sihlalo waleli bandla ezansi yamandebeleni umnumzana Rabelang Tweni. UMohati kanye lo Ncube bebekhona emhlanganweni ogqutshwe ngempelaviki emahhofisini aleli bandla njalo bebehlezi phambili. Umoyo wetheswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 ebelilisa ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa angathatha umbuso. UNkomo uthi njengabatha babona kufanele ukuthi umoyo axotshwe kuleli bandla.
Siphumelele thina kathi yonke emotion was moved. Kumithing yethu ukuthi iparty recalled Comrade S.K. Moyo. Recommended for if exposure to Comrade Vumani.
UNkosazana Siphetho Kuhle Moyo lo mnumzana Vumani Phuthi obaphethe isihlalo sesihluthunwe ngunkomo ngabanye osekuthiwe sokumele baxotshwe kuleli bandla ngomlando okusebenzelana leqembu le-G14. Umamoyo uzame ukuzigeza esithi yena kazi lutho njalo wezwa ngelikabathi ukuthi amabizo asuke kumnumzana Khayamoyo. Bekulokufuthelana okukhulu kulomhlangano okudala ukuthi omunye wamalunga we-Central Committee uNkosazana Reni Kibi aphose ukubambana lomgcini sihlalo wabesifazana. Lesi senzo sisolwe ngomgcini sihlalo waleli bandla ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tweni. Umnumzana Pednico Ncube wasaphenduke kuhulumende waba ngumphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni kulandela uxotho wakhe esikhundleni ngumgabe. Uchothoze iqembu le-G40 esithi abanye babo basemajele kukanti abanye ngase bebalekela izweni.
Hand loud.
okungezwanani kuleli bandla kuqhubekela phambili kungenani lokuthi umnumzana Robert Mugabe lo nkosikazi wakhe uGrace wayedeswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 sebaqothwa kuleli bandla. Imizamo yokukhuluma lo mnumzana Khayamoyo yehlule. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Izakhamizi zeMangwe esigabeni seMathebeleland South zithi uhulumende omutsha kufanele engaphatheki kwindaba zokungethembeki njalo kufanele adale imisebenzi akhange abazotshala imali elizweni. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo eseMangwe.
Isigaba seMangwe asilamanzi ahlanzekileyo okunatha, imigwaqo, izibhedlela, lamakilinika, izikolo kunye lamandla kagetsi. Osakhulayo unkosazana Sithembisile Moyo weSanzuki Growth Point ukhalele ukuba batholiswe imisebenzi ngoba yena useneminyaka engamachumi amathathu lanhlanu kodwa isithupha sakhe asikaze sidindwe.
Sina sifisa kuphela impumelelo anti ilizwe litshintshe kuphela njengoba kuke sokukhulumile yani. Imisebenzi, especially imisebenzi, anti wena khathesi nginje mina nge 35 years angaze vele nisebenze. Yabo.
Azimbambe
nathi. Ngilabantwana, abantu abambahlupheka bafunda nzima yabo. Yikho nje sikufunayo phela change.
Ukhulu umphakathi Mbiya ukhuthaze uhulumende omusha ukuba aqondise izinto angayeki ukuyabuza indlela kumongameli osechiye umsebenzi. UMbiya uthi amajaha ayebheka imibono kumgabe. Uchaze ukuba yena usekhulile kodwa ukhuthaza ukuthi umbuso omutsha ungabi lobuchapha.
Uthi yena hayi, icala kalikho madoda, yena segugile. So umbono liwubonayo usenjengomntwana omncane kodwa otshekileyo lingawenzi. Qondanini kuhle liqondise zonke izinto, yena akasahlupheki lutho. Yena uthi khona okukhona njengoba ephila la emhlabeni uthi umbuso wakho ungcwele kakhulu kuye, noba umdalwane engabe sesuswe laphana kodwa uyabe i-communicator kokunye okuyabe bedlule ebantwaneni ababe sebebekiwe labo.
Umnumzana Melokuhle Ndlovu ukhalele ukuba uhulumende omutsha kavule amafekithali uZulu aphile ngoba indlala ibambile ezweni.
Mina nguMelokuhle Ndlovu, ngiyathaba ngohulumende omutsha ongenileyo. Sifisa ukuthi sengasebenza lathi thina abatsha ukuze sithole imisebenzi, kuvuleke ama-industries, wonke umuntu aqhatshwe nelizwe lifuna.
Ukwehla embusweni kukaMgabe sekulethe ithemba loba nje abanye belokhe belokusola ngoba bengathembi umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa okhethe abantu ababevele bekumongameli Mugabe kudale le cabinethi ngesikhathi uMgabe esabusa. Ngimele iStudio 7 ngiseSanzuki Growth Point eMangwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abathengisa impahla etshiyeneyo ezitaladini zeHarare bathi belokhu bexotshwa njalo bevinjelwa ukuqhuba umsebenzi wabo ngamasotsha lamapholisa esizwe emanyeni lawe kansili wona athi asebenza phansi kohlelo lokuqeda ingcekeza kuleli dolobho. Ethatha intambo zombuso umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzalungisa okuningi okuhluphayo elizweni okugoqela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Phambilini kwalokhu ibutho lathi ezinye zezizathu zokucela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ukuthi achiye umbuso yikubhidlika komnotho. iningi selibheke ngabomvu ukuthi kambe uhulumende omusha uzafeza izithembiso zakhe na. Abalokuthandabuza ngalokhu ngabathengisa izitaladeni ngokungekho emthethweni abalokhu bexotshwa ngamasosha emanyeni lamapholisa esizwe kanye lawekhansili. Isiphathamandla sabanye abathengisayo umnumzana Dennis Juru ongoyinhlanganiso ye-International Cross Borders Association uthi kufanele uhulumende aqale alungise umnotho welizwe kube lemisebenzi ngoba abathengisayo laba bazama ukuziphilisa lemuli zabo.
Kutsho kwabantu lokhu ngoba abantu abazifake esitrateni but isituation yeseZimbabwe yenza ukuthi abantu bangene esitrateni bathengise. Akhula umuntu othandayo ukusebenza wona lo msebenzi wokuthengisa esitrateni. So i-government kufanele i-create imisebenzi kube nemisebenzi kuqala ingakaxotshi abantu emigwaqweni.
Kodwa isiphathamandla seHarare City Council uCouncillor Peter Moyo uthi kufanele kuhlonitshwe imithetho yekhansili.
Zakalayo lapha ikuthi abantu tokukhitshwa umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazenzi nasanthando kanti ke hatshi akuhambi njengakhonokho fuza abantu silalele sizwisise umthetho. I-City Council ibeyinendawo enikezo labantu ukuthi khona bathengisele khona, so abanye sebebuya ke bethiye indawo lesiyana sebebuya etown. Akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga utshelana ukuthi hayi hambani lapho elisalinika khona. Abanye bakhona etawuni, abanye baphandle kwetawuni. So akula muntu othi wakhona uyaphambanisa kumbe kunjani, hayi thina esingakufuniyo yikuthi khona etawuni kukhanya ngathi umbe akusela mthetho. Abantu sebehlule ukuhamba nezimoto, abantu bayathaya izimota ngoba abantu bazezela ndawo zonke. Yikho kukhona la abantu bagcina sebesitetisa ukuthi khona asifuthi izibi. Kodwa bethiyizibi zonezo beyibo futhi akuluyiwa kuthiwani fuze umuntu apho ukuzifisa. Yebo siyazifisa thina njengenkansili ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise, kodwa singeke saziphilisa ngokubulalela izwe lethu. Sabahambe kukhansili bayophiwa umgceke, baphiwe okusemthethweni ukuthi wena nanti icenge lakho uhambe uyodingisela endaweni enje. Siyanika abantu ngasini yale mali yesele sisibhadalisa sisayezithwani ezophunguka ezithi lathi sikwazi ukuthenga ama-rebiti siyayenzela into ezinhle. Abahambe abahambe kukhansili bayobhalisa, babengakwazi ukuthi ubhalisa ngabe yahambe etown hall bayabona u-PR manager wethu uyabatshengisa ukuthi khona hhayi lapha kubhaliswa endaweni enje, akubula umuntu i-kansili ngeyabantu.
Umnumzana Juru uphikisana laye.
Iqiniso ukuthi bathengisa okungekho emthethweni, kodwa i-situation eseZimbabwe impilo inzima engayekela ukuthengisa uzoyapi uzohamba entshontsha yini lo muntu. So i-situation eyenzayo ukuthi abantu begcine sebedingisa ezitradeni, abantshontshelanga umuntu, abangenzanga anything ene-direct impact kumpilo yabantu ye-negative. So kungcono i-government ilungise indaba yemisebenzi, ilungise i-economy yeZimbabwe and then abantu bayaziphumela bona emgwaqweni bengaxotshwanga. Kufanele bahlangane nama-organizations bazame ichebo lokuthi kube nokuklinwa, abantu babeqedi ukuthengisa bakline and then makunjalo kuyabe ku-right. Abantu bengaklina, angiboni ukuthi abantu bengayala ukuklina ngoba yindawo yabo yokusebenzela naleyo.
Asizweni umbono wengcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwanansi.
Ye, ukungalandeli imithetho yedolobho siyakubona ukuthi kuyinto engafanelanga, imele ilungisiswe ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke mbona sengathi leyo nto akusiyonto eyisigqokoqela, it's not a priority for any new government. Bekumele ukuthi baqale balungise zona ezomnotho okuze zixhotha abantu ezindaweni eziqondile zokuthengisela, basuka baya baba lapho kuduze khona la bantu abangathenga izinto zabo. Akusiyonto yokuqala okumele basihluphe ngayo, kumele bakhohle balibale ngayo ngoba abantu badinga impilo, badinga indlela yokuziphilisa. Baqale balungise enqongweni, bafake umthunzi ube khona ukuphahla lokuthi umkhonomi usebenze. Bese ukuthi maye imisebenzi sikhona yonke into isihamba ngendlela, bese ungaqala-ke ukuthi uthi wena uyalungisa ukungcola kwedolobho, izitalada nayo yonke into, akube ngokugcina lokho.
Umnumzana Christopher Mthwangwa omunye wabacebisa umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu waphe uhulumende omutsha isikhathi sokuthi aqoqe kuhle inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe kunokumchothoza nje yena esanda ukuthatha intambo zombuso. Siphatha amandla senhlanganiso yabasakhulayo abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ethajamu kasesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi uyalandula ukuthi umise umsebenzi okwesikhatshana yili nhlanganiso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Mkhwananzi usejikela namazwi aqatha leziphatha amandla zenhlanganiso yethajamu kasesijikile esithi umhlangano othethe isinqumo sokumisa umsebenzi ubungekho emthethweni ngoba abaphatheke kuwo benganelisi inani obekumele lenze lokho.
Ngifuna ukuphendula indaba yokuthi kuthiwa mina ngisuspendiwe. Hayi, lokho asiqiniso. Akunamuntu ongisuspendileyo njalo akunamuntu ongangisuspenda. Imovement ibisihlangene njengemovement sakhulumelana. Kule statement esikhiphileyo liyahamba kuphezulu iFacebook page yamuka. Nakuwebsayithi liyebona iqiniso lokuthi kumi njani. Ngendaba zokuthi uMkhwananzi uxotshiwe, ngiyabe ngixotshwa mbani, ngixotshelwani.
Lapho inhlanganiso yethajamu kasesijikile isanda kubunjwa, umnumzana Mkhwananzi wayebonakala engusomlomo wayo. Kuthe ngokuya kwesikhathi, kwaphuma imbiko ebisithi kule mali echaphazwayo, njalo umlandu wetheswa uMkhwananzi labanye bakhe. Isinqumo sokuthi uMkhwananzi asuswe esikhundleni sithethwe ngempela viki emhlanganweni wenkokheli yalinhlanganiso. Umnumzana Mkhwananzi wetheswa njalo umlando wokuzipha izikhundla ngaphandle kwemvumo yenhlanganiso yethajamu kasesijikile obesokuphazamisa ukuthembeka kwayo ekusebenziseni imali. Inkokheli yethajamu kasesijikile ithi isenzo sikamnumzana Mkhwananzi sabangela ukuthi uZulu angaze awusekela lomkhankaso njalo kwabuyisela muva imisebenzi yokufeza injongo zayo. Isikhulumeli salo mkhankaso umnumzana Ostalos Siziba uchasisa isinqumo esathathwa emhlanganweni.
Njalo lapho-ke okwavunyelwanayo akwathiwa ngama-resolution ubana-ke uPromise Mkhwananzi-ke abe amisiwe. Okwesibili kwavunyelwana ubana umkhankaso kufanele uqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela indaba ze-corruption njalo sikhangela-ke indaba-ke ezema-reforms kusilungiselela ugebhu luka-2018. Njalo lapho kwavunyelwana khona abana kuqhutshekwe-ke ngomkhankaso ukuze abantu barejiste ukuvota. Lawo-ke yiwo ngathi-ke ngamafitshane yiwo ama-resolution avunyelanayo-ke umhlangano wayenziwayo wethajamu kasesijikile.
Umnumzana Mkhwananzi uthi wazisukela okwesikhatshana kulinhlanganiso ukwenzela ukuthi iqhube uphenyo lwayo ikhululekile ngalolu daba, ngakho kaxotshwanga njalo ulokhu ekhokhela ugatsha lwezembiko kulinhlanganiso. Inhlanganiso yethajamu kasesijikile yazakala ngokuxhasana lezinye ekutshengiseleni zisola ukwephulwa kwelungelo loluntu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi abantu sebemadolo nzima ukuyabhalisela ukuvota ngoba babefuna ukususa owengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ngakho ngokusuka kwakhe abasela dlabuzane lokuyavota. Izakhamizi zeMangwe esigabeni seMathebeleni South zithi uhulumende omutsha kufanele engaphatheki kundaba zokungethembeki njalo adale imsebenzi akhange abazotshala imali elizweni. Hayi-ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.